So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku 27 yesonto mhlaka 6 kuMbimbi 2022 uGate Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buza siqiniswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakangaza amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lesikristu. Zonke lezi ndaba nezinye zizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Uchamisa uthule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inini lukuzona, kati nongapi na 2023, nja unamari za inenge yaita. Choku changa chati na ita tino zorera, US dollar, chochangira ipapo. Man, hotanga kukamba ase ingambe.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Chechi piri! Ma resources edu! Gold ratinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Ayisikuzobiwa!
Kuthi njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamthela entilongo.
Aninga washida kubani nabo mawoko, aninga kukumbira nje umoyo, tetisunga.
UMnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunengi okukhulunywa nguChamisa namuhla.
Namuhla bese Gweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zakalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela kokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le-confidence, kube le-stability kwi-economy. Siyabonga izibulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, i-movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhakaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela kuwadi 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise, abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu uqiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe abantu abahloniphekayo.
Kodwa sekunanzelela ukuthengiswa abantu kakhulu. Abantu bathengiswa into ezifana nayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kuma-council, kule corruption eningi kakhulu, ukusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni. Njalo imali ze-councillors zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Kungakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili. Amadorobho ethu kathesi nxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuse emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
Umnumzana Evindlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kahala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kahala abantu abaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokusetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo, umthetho lokusetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasa lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumente osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumente asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha, umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa bavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imigagaso yalo. Umnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edalela ePhalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili ephose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi eMandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, uhlanzeka. Njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimele etsholotsho khonale, lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khonale. Sibonile amabandla ashiyene, even ibandla likababa uChamisa lalobeli khona lapha kobulawo e-YC Stadium lapho bekhankasa.
Uchuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edalisayo ukuthi omunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangali sibona abantu bakhankasa besithi ku-10. Ngokuzwakale besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyazogcwala amakhiwa lapha. Uzibuza kana amakhiwa ona agcwala ukuthi ku-10. Ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikhulunaza futhi na? Ngoba mina bengibona ngantu esesifika esigabeni sokuthi kona lathi njengantu abamnyama asomele sizenzile, njengoba kuthi avuka uzenzile. Yebo sidlelane labanye, kodwa sizenzile. Thina njengeZANU-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hayi, lizibonele amakhansili ethu 22 years down the line. Imigwaqo sifile, amasuriji sesihlala lawo, yabona into amabhini kasathathwa, into seziphunguma mangobongobo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazi ke abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebanikela imali yabo elizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi, sifuna ukulungisa kubuhlungu, kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobho lawo ekudaleni lapho sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asaza abalindi bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulo muntu yedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, nginguGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma lobani?
Likhuluma lomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano? Uthiwa ungaphila esigabeni sakho?
Kusentaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini le
lokho kwakuyiproject yesiba senkukhu isiluku senkukhu besifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhetshi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyiproject vele esiphila ngayo sasijoyine uHamara manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthanda inkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye.
Oh, lapha
basizangkhona ziyashoda.
Basoloda siripheywa ngakuhle.
Yeah, but sometimes singawela inkukhu inkukhu zife. So siba lelo senkukhu.
Kodwa nxa isilugu lezi nxa siyakhiwe kuhle bayakunika inkukhu.
Yeah, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu. Besinika 1000. Asinikele feed, asinikele medication.
Manje sohlule sibaya wena.
Isibaya hayi sesimbandile.
Wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abalayo uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana othi uphile?
Thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitsheda mpaka size zigcwale isibaya sonke. Nxa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sekuzinkalakatha zenkukhu. Ndabe sezizinkulu sezingamadada.
Uzuzisa ngayo inkukhu lezi?
Bebuya uHamara azozithatha.
Akuniki imali?
Sinike imali wela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokho ade sinika khona kube sinike kodwa kakayindawo ngoba imali yethu ebizwe lethu lezithuku yeshi
lapha-ke iprojekti yenkukhu le uyenzi wedwa lo nalo lowakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100,000 yama-chicks akunikiyankona ama-broiler
so asikunika le feed yankona
ye
ukunzima ohlangana nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenzi lutho sophila
nayo sokunje kunzima kunzima ngathi siyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngiphakezane esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa uvele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume ndakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingakwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami ngibuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu njani
lo nyaka silimile kuhle mangamahle uhle sibili kulezi ndawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa langamanzi
libe liningi kakhulu
ya izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshayo langamanzi uyabona lake mntaphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa-ke abalima ekuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balimela muva abanye bagcine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
ye seliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi so laba lizasizana nabo libanika ukudlalana
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo ye nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho layo zokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana balalele khona le mazweni enxa omunye ngakusiza athi ngizokwakhela isilungu ufunani wakuthole ngabo ukhulume konke lokho
mina engifunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi kumbe ngxeke ufulela ngamazenge kubheda but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazenge uhamara ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana lapo
hayi khona apha entaba zintoni
inamba yefoni la
yeyihlezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngithi khona apha entaba zintoni
manje bakwazi njani ukuthola kubochief
ye khona apha entaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
Le yisizwe 7 esaza eZimbabwe lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. ELeRussia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni ajiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi iRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi iUkraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana namazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kunokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlala. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wayesenzi umandla ubaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sikhokha lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya sakwamukela kuhlelo unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yase kushenze ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumvu abanye bathi ihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba wokudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wokudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobeli jakeqinile ungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, singathi ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kuzethi beqine emzimbeni la.
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezaziliwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye udliwe ke uthatha ukudla lokhana kube kutshaya emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha okwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselwa
kosiko kalubonwa muntu.
Aha, aha. Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho?
Ukuvuselelwa kwakho ukuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongakuqala asithi thina njengoba bekhona endlelene nabodula bedula indawo zibonezi ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhathela kosiko lolu.
Lokuqhathikile ngobuvu. Lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphonguguli ngokuba ezingajiyeni ezijiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi. Abantu baye kunakazibani loko sekazibani onguye ozalwenza lolo siko.
Ye, lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba. Yebo, ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki
yesifuna
sizwe khona manje ezokholo lesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Funa sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane, umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba yingxenye yezinto ezenziwayo zikhangelane lokubuswa kwelizwe. Esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho, umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista, ayebhalisa ukuba vote. Sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona, niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ikuphumelela kwakho. UNkulunkulu otsho njalo. Siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa-ke bahanjiswe eBhabhiloni. Kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siziqili, asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona. Kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi ukuthi kuncasusakha khonapho usuhlala phela. Yikho-ke babelwisana lo mprofethi uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofethi bamanga babesithi hali ngabi le ndaba lakho lokhu vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem. Kodwa bahlala bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe. Abaprofethi bamanga lokhu besithi hali ngabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni, yakhani izindlu tshadisanini. Kutho ukuthi nxa sikhangela lo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni, abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento yenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini. Manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile, kodwa siseselapha emhlabeni. UNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala, kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambano uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana. Kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo. Kutho ukuthi kumele siparticipate, kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala. Laba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho, kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi kuthi tshona ukhuleke umelele ukuye ezulwini. indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory konke khonoku buyi politics phela ukuyathenga isinkwa ipolitics ukugada ibhasi ipolitics ukuye esikolo ipolitics njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane singuwo sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto
akuyibhethe mfundisi
Basithandazeni baba siyathandaza sibekile izwi lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba kube nokuthula ngalesi sikhathi kungabi lokudlwangudlwangu uNkulunkulu amvikele abantu bakho njalo uthinte inhliziyo zethu sibe nokuthandana sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkungo
Siyabonga kakhulu Ntukamele Gomo. Kwenza abatsha namhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Yo uLayson Ngwenya weqembu leze pressure super sounds iqembu leze pressure lile ngoma izingu 16 belishaya ama single track le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa ngumpondzeni standard akunguye umsunguli weqembu leze pressure super sounds le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma ungumntwana usakhula uthola ukuthi sayi esikolweni kana njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi wasengizithiyela inyoni phana abantu basebeqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kuthi ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya ngisakuthembana kahle abantu ngekhirwa lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje lomsebenzi bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale benzele ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esiyenza injalo into yakhona eziyinanzelele njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzoyasebenza khona njalo bazofika bethi ukudayi lomuntu uhluphekile kubona ezosebenzela ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale society umsebenzi wokulisa inkomo so basuke bebele umqondo lowo ukuthi akahluphekile besebenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuzima imali yakhona thula ukuthi izifuyo ziyacatha kwenzakala into esifana leziya bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuyo zisifa yabona yinto eyenzakalayo kwasekusithomi yomdala madoda wayesithela ufuna ukuthi okuyasebenza madoda wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda ulalele uze ukuthi yayibhalwe kanjani lincwadi madoda ayi
Siyabonga kakhulu Layisoni Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzosetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Dube.